sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 1 kuZibandlela 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inkampani yezesa isikhuphule imbadalo yegetsi ngesilinganiso esedlula ithumi lambili ekhulwini 12.3% kusukela namuhla. Iningi lithi belithwele amagabha avuzayo. Ngomnyaka ka-2021, ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19, kanye lokuwa komnotho welizwe.
Bekungasebenziseki, kungadingeki imali ngoba isikhathi esiningi bekungabo lockdown, singakwanisi ukuthi sisebenzele imuli. Le mali iwa nsuku zonke kulaba abasebenzayo.
Ingcwethi ezicubungulayo zomnotho zithi akunabuvelo ngawonalo umnyaka.
Umnotho welizwe uzayo lokhu ntengantenga unje. Kuzaya kulokhu kuphela imisebenzi, abantu behola imali encane engathengi lutho. Kuzabe kulokhu kushoda izimali emabhenki, amalayini abe lokhu eyisidudla emade sakhona le. Abantwana besikolo bazabe besiluleka ukuthi babhadale i-school fees.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwonalo umsakazo. Inkampani yezesa isikhuphule imbadalo yegetsi ngesilinganiso esedlula ithumi lambili ekhulwini 12.3% kusukela namuhla. Lokhu kutsho ukuthi ababhadala ngama-prepaid meters bethenga ama-units angamakhulu amabili i-200 ngenyanga, ababebhadala i-$1,127 sebezabhadala i-$1,265.11. Umkhokheli webandla le-MDCT, uMnumzana Douglas Monzora, wethule umbiko omnyaka omutsha namhla lapho athe ibandla lakhe lizaqinisa uhlelo lwalo lokuthi kukhulunyiswane ukwenzela ukuqeda okuhluphayo elizweni olwe-reform agenda kuwonalo umnyaka esiwusungula namuhla. Ngakwelinye icele, umkhokheli we-MDC Alliance, uMnumzana Nelson Chamisa, uthe kukhulu okuzayo ngalo umnyaka, njalo ukhuthaze abantu ukuthi bebhalisele ukuvota. Wonke amabandla okugoqela lele ZANU-PF ayavumelana ukuthi umnyaka ka-2021 ubulukhuni ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Kusenjalo, abesifazana eMathebeleland South bathi bebethwele amagabha avuzayo ngomnyaka ka-2021 ngohlupho olufanayo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Omama esixoxe labo bathi ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 kanye lokubhidlika komnotho kuleli udale ukuthi baphile kanzima. Nangu unkosikazi siphathiswe enkalo esilikwe eGwanda North.
Unyaka 2021 awuzange wasiphatha kuhle, shuwa awuzange siphatheke kuhle ngenxa ye-COVID-19 le ebikhona. Bekungasebenziseki, kungadingeki imali ngoba isikhathi esiningi bekungabo lockdown. Singakwanisi ukuthi sisebenzele imuli. Le mali iwa nsuku zonke kulaba abasebenzayo, bebengenelisa ukuthi imali liyana ikwanisa ukuthi isustain imuli zabo.
Okugcizelelwe unkosikazi Saziso Khumalo evokola e-Insiza.
Unyaka 2021 ube ngumnyaka onzima futhi obuhlungu kithi. Kuningi okusilahlekeleyo. Besilama projects yethu ebesiwenza sagcina singasawenzi. Silama caps yethu ebesiwenza sagcina singasawenzi. Bekusithi ekupheleni komnyaka sihlangane njengabomama sibe lezimali zishiye izimali zethu. Konke lokhu sigcine singasakwenzi. Umnyaka obebuhlungu.
Unkosikazi Janet Nkala wematshetsheni eGwanda North layo khale zimathonsi nemali yakuleli athi ayithengi lutho.
Imali yasihlupha kakhulu. Thina singamampentsheniya aholi NASA. INASA yimali engathengi lutho ngitsho, engagwani lutho. Kunjalo nje singogogo abagcina abazukulu. Cela uhulumende kakasikhangelele kakhulu kakhulu kakhulu. Siyahlupheka thina ogogo labokhulu abaholi NASA.
Unkosikazi Matilda Dube ufisa izulu liqhubeke lisina ukuze babe lesivuno esithe xaxa beziphilise labantu babo.
U-2022 izulu kumbe lizakuna liphuzile ukuna, nxa lingana abantu bangavuna okuqondile kodwa amadama akagcwala amaningi. So sikhangelele ukuthi engenko singasisiza siyethola ukudla okuka-2022-2021 kwaba labanye labanye ngoba amabele adoda, abanye bengelazitho zokulima betshake izandla phansi. Sesicabangela ukuthi engcindima ngasitholisa lonyaka sithole.
Umqondisi wenhlanganiso emele amalungelo abesifazana lamantombazana e-Human Development Association of Zimbabwe, i-WDAZ, unkosikazi Sethekeli Thabangu, uthi iningi labomama emaphandleni liphazamisekile kakhulu enhlelweni zokuziphilisa.
Thina njenge-WDAZ ubunzima esihlangane labo ngobobhubhane lwe-coronavirus yilo olu-affecte izinto eziningi esizenzayo njengabomama, kodwa asihlalanga phansi-ke kanjalo. Besiqhubeka silamanye ama-project ade siwenza anjengama-project okufuywa kwenkukhu zemakhaya ekade siwanikeza omama kungama-loan.
Ubhubhane lwe-COVID-19 lusaqhubeka elizweni ongadala ukuphazamiseka kwenhlelo eziningi lonyaka. Ngiyimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Kamufi umnumzana Ndumiso Gumede ubikwa usithi ukhangelelwe ukubekwa ekhaya lakhe eNyathi ngolwesibili eduzane labazali bakhe. Kukhangelelwe ukuthi kube lenkonzo yokumvalelisa ngomvulo andubana umzimba wakhe usiwe eNyathi. Umnumzana Gumede ubhubhe ngolwesithathu esibhedlela sempilo eseleminyaka engamatshumi ayisikhombisa lasithupha i-76. I-Studio 7 yayixoxa lo mufi eminyakeni edluleyo kunhlelo ezehlukeneyo. Asizweni ekhuluma ngodaba lwebhasi ye-Highlanders eyayisuka e-South Africa isiza eZimbabwe ngemva kokukhonona kwabanye ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wayephathisile ukuthi yedluliswe emngceleni we-Beit Bridge.
Awu, isendleleni. Okokuqala ukuthi ngitsho kubalandeli bebhosi ukuthi bakithi ibhasi le ingenxa yemali lina elayiwinayo ngembada layifaka eceleni lathi hayi athengeni okubonakalayo ngale mali. Kwengezelela ubaba uthinga Dube udubo nje ukuthi isibuya ngesikhathi sokunezombangazwe sokuthiba labantu asebekhulumela eceleni ukuthi kathi iziqondane lalesi sikhathi yindawo. Hawu bakantwakazi, athi thatheni ibhasi thina sizithulele, ibhasi izokwenza ukuthi abafana bethu bahambe kuhle bebodwa ngebhasi yabo inhloko yokumanzayo ilo mqando phakathi le-TV phakathi uyabusafuna nokuyi bahambe bayedlala bangafiki bedinwe amadolo egobile. Sesizuzomunye layo osebenzisa amandla akhe ayingenizeleyo bhasi abantu sebeqalisa ukubuza ingena injani ingena siyongubani. Hawu bantu, inkomo yakho ingamisa emahlangeni uyabuza ukuthi inkunzi yakho bani, antiyemukela kuphela yona idoli asemukeleni ibhasi bakamntwakazisithule zwi sitoka kuthiwa yi-coincidence ukuphonge kwaqondana abafana bathabile thina ibhasi sizoyiveza e-Barberville abantu bayazibuyela nje sitshole sithaya ingoma zehayelela kumbana wayekhona mzana kudlala ibhoso yize ziyabe zithala ibhasi zifike iqunywe i-ribon isuke lapho sebehamba abantu.
Lawo ngamazwi kamufi umnumzana Ndumiso Gumede esasixoxa naye khonapha emsakazweni we-Studio 7 eminyakeni edluleyo. Lisizwe ezivela kwamanye amazwe namafitshane. Ele South Africa namhla liqhube inkonzo e-Anglican Cathedral e-Cape Town ekuvalelisa umufi uArchbishop Desmond Tutu wahlonitshwa ngabaningi ngokulwela ukuxetsha ubandlululo olwaluse-South Africa lwe-apartheid. Kukhangelelwe ukuthi umzimba wakhe utshiswe i-cremation njalo umlotha ugcinwe enkonzweni ye-cathedral. Umzimba wakhe ubusebhokisini elingabizi imali eningi njengalokho abikwa wakukhalaza. Umongameli Cyril Ramaphosa labanye abakhulume kulo mbuthano bancome umufi ngakufezayo esaphila. Luyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Dibana njalo zolukandaba kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kulilanga le New Year sixoxa lomnumzana efihlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Sihlaziya umnyaka osanda phela lolandelayo wonalo esiwusungule lamhlanje. Kwamqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga ukwamukelwa mzakazi, ngiyabonga kakhulu.
Ungasela ukuthi ngokubona kwakho ungathi umnyaka wona lo esiwugqibayo ubunjani?
Umnyaka ubumubi kakhulu. Nxa ubona iZANU PF sembusweni kusho khona ukuthi kuzaba nzima empilweni zabantu kusiya phambili. Kanti ke futhi okwenze kwaba nzima i-COVID-19 ikhona, idilizile imisebenzi, idilizile ezamabhizinisi, kwaba buhlungu kakhulu abantu belahlekelwa imisebenzi, bengasela kudla besezindlini. Namhlanje kusaqhubeka ubunzima bona lobo. Kodwa ikakhulu njengoba ulezano esihlalweni kusho khona ukuthi kuzaba losizi kuze kube phakathi iziziphumizana.
Wona ozayo umnyaka ubona njani?
Akusoze kube lenguquko vele ekuphileni kwezepolitiki, ngokuba ungabuyela emuva ukhangele izano ukuthi ingene njani esihlalweni ngo-1980. Yangena ingalandeli imithetho eyayikhona ivinesizifayo yona leyo ngaleso sikhathi. Ayizange vele yahambisana lokhetho olukhululekileyo, ngokuba yona iyakwazi ukuthi nxa kulokhetho olukhululekileyo iyaphuma esihlalweni, kuzatshawa abantu, kuzakothuselwa abantu abangahambisani lezano PF, azancitshwa ukudla, bazancitshwa ifertilizer, bazancitshwa cultural and imports, izabe isebenzisa izimota zikahulumende ozukho lani lani ukukhankasela ukhetho, ukwethusela lo dlame kuzabe kuqhubeka lo chuku lonke ongahlangana lo labe lokhe lukhona. Lokho kuzakwenzeka izano nxa isesehlalweni ize iphume esihlalweni. Nxa isesekhona konke lokho kuzaqhubeka, indlala izaqhubeka, ukusela komsebenzi kuzaqhubeka, ukhetho alusoze lube ngolukhululekile, amalungelo abantu le-constitution lomthetho alusoze kuhlonishwa. Yiso isimo sezani, yibo ubuzani ubona labo, yibo buyibo bayo ukuba njalo.
Ubona ungani sizabona na ucuku lodlame luqhamuka ngesibanga esingakaze sisibone na?
Akusoze kube lenguquko engaba khona, njengoba sengike ngathinta ukuthi inguquko leZANU PF kuhambisana. Umnotho welizwe uzayo lokhu ntengantenga unje, kuzaya kulokhe kuphela imisebenzi, abantu behola imali encane engathengi lutho, kuzabe kulokhe kushoda izimali emabhenki, amalayini abe lokhe isidudla emade cha khona le, kungazuzakala imali, kungazitholakala imisebenzi, abaningi bazavelala bengadlanga, batshone bengadlanga, bavuke bengadlanga, abantwana besikolo bazabe behlule ukuthi babhadale izikhulu fisi, abaningi bazabe lokho besehlile ukubhadala ezibhedlela lendaweni zonke ezihlukahlukeneyo. Ngakho ke okunye okukhulu ukuthi i-violence udlame luzaqhubeka lukhona. Ukhetho olulandelayo luka-20 ama-by-elections azobe lodlame, azabe izano, njengoba vele izano iphila ngodlame, akula nguquko ezaba khona ngo-2022.
Ngokubona kwakho amabandla agxile esigabeni seMandebeleni abalisa ele Zapho lelemthwakazi, ubona ungani kukhona na aza kudobha kukhetho lomnyaka ka-2023?
Wonke amacembu anethuba lokuthi angathola usekelo ebantwini uma bengasukuma baqoqode iminyango, bangene ebantwini belombiko owamukelekileyo ebantwini. Akula muntu ongangazuzi lutho. Izapho ingazuza njengoba uyibeke, emarathi ingazuza noma ngubani, njalo angazuza kusiya ngokuthi umbiko wabuthini ebantwini, bawufikisa njani njalo ebantwini. Kanti ke futhi okunye okuqakathekileyo ukuthi kumele kube le experience election ukhetho olukhululekile kumele ke bangalweli abavoti kuphela kodwa balwele futhi le free and fair election
okokugcina ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga bakwethu elibe lomnyaka omusha liziphathe ngendlela efaneleyo singakhohlwa ukuthi kule COVID-19 asiziphathe ngendlela efaneleyo umnyaka olandelayo imali yazidingeka asingayiqedeli ku new year kodwa sikhumbule ischool fees sikhumbule rent sikhumbule lakho konke kanti ke singakhohlwa ukulwela amalungelo ethu njenge donation alwelwa ayagcinelwa amalungelo lelizwe elikhululekileyo
lo ke bekungumnumzana Efi Dlela Ncube ingcwethi yecubungula ezombusazwe ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba olifisela umnyaka omutsha ozalilethela izifiso zenu ngoChris Gande isithi asibaneni kaloku ngeviki ezayo lilayo
siyabonga Chris. Namhlanje kweziphathelane labesifazana silethelela izixa zengxoxo esasiqhuba labesifazana kumnyaka wedluleyo esiwugqibe izolo ngesikhathi iningi labo lisithi likhangelele ukuthi umnyaka esiwusungula namuhla ube ngcono. Saxoxa lonkosazana Primrose Java onombala omhlophe owe-albinism njalo olondoloza intandane eziyisithupha enye yazo iphila lesimo esifana lesakhe.
Abanye bahlangana nabo ubhaseaaaaekhafula esilawo uzaaaikinga isesikolo solo ayekulengane yaphathekanga ayinaingasafuna uhambe isikolo abantu bona bahlala beyihlokoza abanye bekisa okulomunye naye onehayfiva asibasemta ubeyo esithi pha ahlekhala esikolo abantu akabemuthanile ngaso ngifuna sengihamba kumiswa khona ngathi yazi ingalafuna ngasakuthaya isikolo angane
saphinda saxoxa lo nkosazana Sibongile Banda umabhalane wogatshalwa abesifazana kubandla lemthwakazi Republic Party owathi abesifazana abemathebeleland Midlands basalele emuva kwentuthuko nxa beqathaniswa laba kwezinye izigaba zelizwe.
Omama belokhu belakho ukuhlukuluzeka ngesikhathi segugurawundi siyabhoda mpamba ezigabeni ukubona umama ekhuluma aze ehlise inyembezi ngobuhlungu abuzwayo ngalesi sikhathi 41 years after independence kuzisa ubuhlungu kudonisela ukuthi ngaphakathi ifunda asikakhoni sisize samthwakazi esigcina amasiko kungumhlola oyesabekayo xa ubona umntanakho ubabakazi isihlobo sakho sidlwangula emehlweni akho sebulawa emehlweni akho akala angamkhalela akala amkhalelayo akula ncazelo ngeza ke ngithi kuyafanana lokukamama wonke elizwe.
Umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni omela iNkayi North edalela ephalamende ongowebandla leZanu-PF wasola isehlakalo lapho untombazana oleminyaka elitshumi lanhlanu abhubha ebeletha eMarange.
Sizwela neMashonaland Central Mdire sababiza ngoba lapho kwakule over 4,000 abantwana khona ababemithisiwe within a short time. Safika sahlala phansi lezinduna labosobhuku labalisa lenkokheli zonke ezikhona labantwana amankazana amanye ayemithisiwe babekhona khonapho. Sayixoxa indaba le ukuthi kababuyele ezikolo lamatisha babekhona ngithina sokumele sicreate i-system eyamukela amankazana lawa sibarehabilitate sibabisele ku-community sibabisele ku-society.
Abanye njalo abesifazane esakhuluma labo bakhala ngohlupho lodlakela ezindlini ukuswelakala kwamanzi amagetsi imali. Saxoxa lonkosazana Patience Sibonisiwe Moyo owatholakala ephila ngemva kokuwela egodini elitshonayo elilenyonga lapho ahlala khona okwamalanga ayishumi lanye 11 ephoke ingalo njalo engelamanzi lokudla.
Ngangimemeza even i-traffic eyayidlula emgwaqweni amabhasi ayedlula ngangiwezwa kuze kutshaya isikhathi se-curfew ngibe kwazi ukuthi manje sokuyi-curfew ifoni yayile 67% ngafica ukuthi ifoni network ayisabambi emgodini. Ngazama ukuthi ngitype ama message ngirecorde lama audio ukuthi ngiphosele ifoni ngaphandle kwegodi ukuthi engxenye mayingaphumela ngaphandle kwegodi engadeliver ama message kube lo muntu onganisiza. But ngenxa yokuthi isandle salimalayo ngesika right esika left ifoni yayiphenduka emoyeni. Ngaswela ukuthi ngenze kanjani ngiscream ivoice kutho ukuthi ukuphumela ngaphandle kwehlula. Umgodi wawumanzi kwakungalaleki. Uma uhleli phansi 2 minutes vele impahla iyabisimanzi ngisukume ngime ilanga kangizange ngabona ilanga ngize ngaphuma emgodini wangkhona. Ngangihleli nje uchama ngangichamela khona lapho ke kwakuyi-toilet kuyipokoni kungela kudla kungela manzi okunatha. Ngazama mpela ukuthi ngiphande umthombo khona lapho ngisiza ukuthi indawo le engikiyo imanzi kodwa iphawa ngangingaseli yokuthi ngiphande ngiqhubekela phambili ngesandla sika-left ngagcina-ke yonke into phelelwa nje. Into engangiyenza kuphela ikukhuleka ngisemgodini ukuthi uNkulunkulu ngicela ukuthi ngiphume kuleli godi ngingophilayo ukwenzela ukuthi noma ukufa kukhona kwadalwa ngifele ngingaphandle kwegodi bathole umzimba wami baye ngibeka lapha abazokwazi khona labantu abami bathole ukungivalelisa. Akula into engangiyenza. Ngangikhuleka kwesinye isikhathi ngihlaba umkhosi kuphela ngikhale ngize ngibuye ngithule ngedwa. Into engayibonayo kuphela emgodini yinyoka kuphela zwiye eyi-brown. Ngazama ukuthatha ugodi ukuthi ngiyitshaye inyoka leyana ngayibona kuyele emlindini ngabona ukuthi kutsho ukuthi hhayi ayifuni lutho kimi. So inyoka leyana ishekhe kuphela ibuyele emlindini injekhe even ilanga ngizavuka ngiphuma yabuya yabhodabhoda yaziyelela emlindini.
Unkosazana Moyo uthi wahlengwa yinyanga eyayisiyahlamba amathwasa egangeni. I-Studio 7 izaxhumana lo nkosazana Moyo ukuze sizwe ukuthi waluthola na usizo lwemali ayiludinga ukuthi ayihlinzwa elatshwe lapho ayilimale khona lokuthi impilo yakhe isinjani. Le yi-Studio 7 esakazayo eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Ngokwamanje sesilethulela ingoma kanye lengxenye yengxoxo esaziqhuba labanye abahlabeleli abalodumo ukuze labo abafuna ukujayiva namhlanje kungelanga lekhisimusi benze njalo. Omunye sisanda ukuxoxa laye uMadlela Sigqoboko ngengoma yakhe entsha ethi Amayelo.
Ajayiva amayelo namasleyi namabhujwa. Ngizama phela ukuthi irumba leyi kwesinye isikhathi ilalelwa mhlawumbe ngabantu esithi bavela emakhaya. Ngizama ukuyifaka nakubantu abasemadrobheni ngithi hayi lalelani nawo umculo omnandi. Abantu bakholise badide ngoDisemba abajayiva amayelo. Phela njengomgidizi wamayelo kanti siza kuthini ayijayivisile abajayiva abantu rumba kiki people.
Saphinda saxoxa noJays Marabini ngomculo wakhe we-reggae owamukelwa ngabaningi emhlabeni jikelele othi Ja Deliver Us.
yeye ingoma yami le ijabulile la singoma ethandwa ngabantu kakhulu kakhulu ethandwa ngabantu kakhulu 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 ngiyathanda kakhulu eAfrica yasemhlabeni wonke jikelele ngiyangikhanda ama responses engiwatholayo iyangijabulisa leyo ngoba ithandwa khonapha lapho engizalwa khona ithandwa eAfrica ithandwa emhlabeni wonke jikelele. Ngakho-ke ngibhizi kakhulu ukuthi ngenze i-albhamu eyayo i-reggae music, umculo nje othandwa ngumuntu omutsha, umuntu omdala, wonke ayikhethi. And umculo we-reggae umculo one-message phakathi. Ikhona-ke ingoma le ku-YouTube, ikhona-ke ku-Facebook yonke indawo, ngibeka abantu bangalandela uJayz Marabini kuzo zonke indawo, bo-Twitter, bo-Instagram, kuzo zonke indawo nje bo-social media. So ngiyabonga kakhulu i-support engiyithola kuma radio stations, engiyithola kuma-newspapers, engiyithola wonke umuntu nje othanda uJayz Marabini. UJayz Marabini ngumculi o-original, umculi othanda ukubona abantu bejabula ngengoma.
Isiqhoza ngaye ngusikhosana buhlungu wegwamba enkayi olomculo wathokozisa abaningi othi dlala ntethe
zalezela amanga phakathi komnyaka.
Usikhosana wathola ithuba lokuyacula iSouth Africa kwakuqala, njalo usebhodabhode elizweni endaweni ezigoqela iVictoria Falls, iGwanja kanye nakweminye imicimbi efana nemitshato, lapho aqhonsa khona ingoma zakhe.
Hayi, into eyangithabisayo eSouth Africa angithabe ukuthi indawo engangicalisa ukufika kuyo ukuthetshelwa yingwe ngizalwe ngumama lobaba. Bangithakazelela kakhulu abantu ngabantu abake bambona. Ngafika eHebrew, ngafika eThembisa, ngafika eChrister, ngafika hayi ngakholisa kakhulu.
Sizwe ingoma kaSikhosana buhlungu wegwamba enkayi esithi dlala ntethe. ndithemba liwukholisile lo mculo namhlanje kungunyaka omutsha, njalo abanye besithi bakhangelele ukuthi ube ngcono ngoba esiwugqibileyo oka-2021 ubulukhuni kwezomnotho lomkhuhlane we-COVID-19 ububenqabela ukuqhuba inhlelo zabo. Olivalelisayo, yini usithandekile Mhlanga, ngikho lapha eWashington.